soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
La emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 kuMbimbitho 2019 ngo Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, amazwe amaningi aqhubeka ephathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho, kodwa imibuzo yokuthi lonke uncedo luzahamba kahle lokhu ikhona.
Osekubuhlungu ukuthi iZANU-PF isivalele bonke abantu be-opposition ukuthi bengaze baparticipate kulelu hlelo. Osekuhlupha ukuthi izinto ezidenethwe ngemali ezidenethwe zizafika na kulabo abantu abahlele zingozi.
Abalaleli be-Studio 7 bazasipha imbono yabo abasithumele yona nge-WhatsApp. Lamhlanje ke sigqiba uhlelo lokuhlaziya udaba lwamaprofita alodumo. Kungani abanye bekholwa izimanga zamaprofita ezikhanya zingasoqiniso?
Ukuthi kuselo disile ayi kungaphezu kwamanjani mina uthe nxa kwayenzakala imanga zezenkhona, so ngike ngifaka zinto engingayazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amazwe amaningi aqhubeka ephathisa abahlaselwe ingozi yezulu lesiphepho u-cyclone Idai esigabeni seManicaland, kodwa imibuzo yokuthi lolu ncedo luyafinyelela abantu kumbe luphungulwa ngamalunga eZANU-PF ilokhu ikhona. Izolo ebusuku umphathintambo obona ngezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe, uNkosazana Lindiwe Sisulu, ufike elizweni ezokupha usowabo weZimbabwe uMnumzana Sibusiso Moyo imali engamarandi azinkulungwane ezingamachumi ayisithupha, i-60 million rand, kwathi omunye usomabhizimusi wakwele South Africa uMnumzana Patrice Matsope wapha i-15 million rand. Kuthi ummeli wehofisi yeCanada eZimbabwe uMnumzana Rene Cremonis uncedise ngemali engamadola angamakhulu amathathu lengxenye i-$3.5 million ukuphathisa abayehlelwe yingozi yezulu emazweni amathathu agoqela iZimbabwe, Malawi kanye leMozambique. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMnumzana Cremonis uthi ilizwe lakhe lizancedisa langezinye indlela eZimbabwe kulandela umonakalo we-cyclone Idai emavikini amabili asanda kudlula. Ekhuluma le-Studio 7 eseHavron lapho akade engene umhlangano we-Canada Africa Conference, uCremonis uthi iCanada ikhiphe izigidi ezintathu lengxenye zamadola ukuphathisa abathinteke ngengozi ka-cyclone Idai.
Well, first of all, I need to offer my condolences to Zimbabwe once again.
Sileta amazwi ethu endudzo kumuntu zonke ezalahlekelwa izitoko kulesi sehlakalo. Imali le iphiwe inhlanganiso ye-United Nations kanye lezinye inhlanganiso ezizimele zodwa.
Uqhubeke esithi ngaphandle kokuphathisa izalwane zeZimbabwe kanye labeMalawi leMozambique, iCanada ithintane lezalwane zayo ezisebenza ezigabeni zeManicaland ukuze kwaziwe ukuthi abakho engozini.
Obviously one thing that's always of concern to us in the disaster is to know if there's Canadians.
Okunye esikukhangelayo isimo sezizalwane zeCanada ezisebenza endaweni ezifana leTanganda ukuthi sibone ukuthi azikho engozini. Thola imbiko evela kwabasebenzela inhlanganiso ezitshiyeneyo ezifana le-United Nations, ngakho sizwa ngcono ukuthi akulaba beCanada abasengozini.
UMnumzana Rodwell Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eHavron uthi oqakathekileyo ukuthi imali kanye lempahla iphiwa zinhlanganiso ezithiyeneyo kanye labantukazana kumele zifinyelele lapho eziya khona.
Abantu baze ngobuningi kuhlelo lolu esibelalo oluyingozi,
abantu abalahlekelwe izimpilo lakho konke abalakho. Osokubuhlungu ukuthi iZANU-PF isivalele bonke abantu be-opposition ukuthi bengaze baparticipate kulelu hlelo. Osokuhlupha ukuthi izinto ezidonethwe nemali edonethwe zizafika na kulabo abantu abahlelwe zingozi.
Inhlanganiso kanye labantukazana abahlala kule Botswana baphume ngobuningi kuyona le viki ukuphathisa ngokutsheneyo imuli eziyehlelwe yifu elimnyama ngemva kwesikhukhula esibangelwe lizulu lesiphepho se-cyclone Idai. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umlimi olilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Sweet Sweet utholakale efile epulazini lakhe eNyamandlovu kusehlakalo esikhanya ingani abambuleleyo bebefuna ukuthi kukhanye ungani uzibulele. Iphephandaba leZimbabwe Independent lithi imuli yoyelipolisa lensitha ele-CIO umnumzana Peter Munetsi ongafa ngesikhathi kuhluthunwa umbuso kamongameli Robert Mugabe ifuna incwadi ezikhomba ukuba kanti vele wafa njani. Okwamanje ke zulukandaba ke sizwe amazwi abalaleli be-Studio 7 abasethulele wona nge-WhatsApp.
Salubonani ninjani lonke basakazi, igama lami ngokitso ngizikwele Botswana. Mina ngithanda ukukomenta ngendaba yasakulona awa ezululele lana esigabeni leyo naseManicaland. Ye kuyinto ebuhlungu kakhulu lokho ukuthi abantu basala besegcekeni, abanye balahlekelwe imphefumulo njalo abantu abaningi kakhulu. So sicele ukuthi uNkulunkulu sengathi ngabalabo ngalosi sonesi sikhathi bewele lokho lionele lizulu elibawele uNkulunkulu labe sesithi bona laba abaseleyo abese baphephisa sethobe inhliziyo zabo lawa bekwazi ukuphila ngaphansi kwentando yakhe, ngoba phezulu nokokho konke okusemhlabeni kodwa uNkulunkulu nguye omkhulu kukho konke. Konke okwenzakalayo nguye okuhlelileyo ukuthi kwenzakalayo leso sikhathi. So kumele abantu bona labo bakwamukele kanye ke lonje labantu abaseZimbabwe boyonke bakwamukele lapho elingafikanga khona. Singathi kithi kasifika alifikanga, ngoba alifikanga thina sihlakaniphile. Akwaziwa nxanye kwelinye langa lizabuya lapho elingafikanga khona. Kasikhulekeni siqinise uNkulunkulu abe lathi imihla lamalanga kuzo zonke izindlela esizihambayo kuso sonke isikhathi esiphila kiso. Insuku zozinsuku zokugcina uNkulunkulu sizothatha bakhe ngendlela ehlukeneyo abenze intando yakhe. Asikhulekeni ngendlela ephakemeyo uNkulunkulu asigcine njalo asiphephise kuzonke izindawo. Bona laba abaphephileyo khona leyo kusike khona usyclone bangaboni ngathi bona bahlakaniphile, kodwa kabobonge umusa kaNkulunkulu, kabobonge uthando lukamlimi ukuthi bona baze baphephe bathi nakwalelo zulu elinile, izulu elikhulu ade libuya ngendlela lento ezihlukehlukene, izinto ezikhukhula likhukhula lithwala izihlahla lithwala amanje, kodwa bona baphephile kuyintando kamlimi ukuthi umlimazi abasize baphephe eyontweni ezihlukene ezinjalo ezibuhlungu ezinzima. Kodwa khathi singalekisi ntambama umlimi abe labo abagcine, khathi silabo abalele bendana ezihlukeneyo balale labo abagcine. Ngiyabonga.
Ndivuka njani balaleli bakaStudio 7? Sathaba lonke lisebenzise izimali zenu lichitha lisekela laba abawelwe yingozi. Sesimangalo uzindwangu lokho sokuhamba usabangisana ukudla kwabantu abafileyo futhi ngabe kuyatshintsheka ngabe kufa bona. Sengifisa mina engikhulumayo ukuthi ngabe labo bantu abangakahambisi uncedo lwabo kodwa sebeluqoqile bengasaluhambisi phela selisazi ukuthi lihambisa lisiyanika abantu olungasozeluye kulabo bantu lineli bakhangeleleyo. Buhlungu kakhulu nxa sikhuluma ngento enjengaleyo thina sikhalela abantu abafileyo esimanimani andasihlobo keeping under scope bonke masingo lapho kodwa ngibuhlungu abalawo abantu abafileke semanga labantu sahamba igqoke izikipa zokuthwala ukudla besiye emzini yabo bengasaniki lawo abantu abafelweyo ngifisa ukuthi ngabe lo ongakahambisa ukudla wasahla kugcine phela kanti manje uyabe ukusangaphi ukhipha imali yakho ungasayisi lapho enhliziyo yakho etho khona susazi ukuthi kuyathathwa ngumuntu ongasuye lo omnikayo ngiyabonga mina ngisegoli nodubo la ngisusa khonapha siyabonga
yebo njani ntongamedi ninjani kwistudio seven heyi udaba lolu ebesikhuluma ngalo angiboni ukuthi kuliqiniso ukuthi akokuze abathathe imisebenzi uma kubhekise ngoba bona abanikazi bendawo abalapha banokuselektha imisebenzi bayakhetha kunabangayikhoniwe njalo bafuna imali ephezulu thina ngokusokola suka sike singakhethi sithi lo manje okuvukileyo lokho ukuze sithole ukusiza lathi umdeni ekhaya ngaleyo ndlela kuzothola ukuthi abelungu labo balokho kwenza ngoba kwezinye indawo kungaya umSouth African efuna umsebenzi bathi awukho kufika umZimbabweni bathi ukhona kumbe kufike uMozambikeni bathi ukhona umsebenzi so laba abelungu banemamcatshelwana abamdlalayo lapo ngoba bayazi ukuthi lo kuyaphandle uzofuna imali endushwana ungazumnike umsebenzi onzima uzowenza ngoba umuntu obuyaphandle kala choice laba njalo banamalungelo abo and ungabheka njengendaba enjengabo Providence Fund imali lezi ezibanjwayo lezi uma ungiwaphandle kwezinsitathu kusuka amaphepha engabe ngapheleleyo awukhona ukuzithola sihlala kubo lezo imali kodwa laba bengabanikazi bekhaya lapha akutholakala ukuthi bazozifuna imali lezo ngendlela yonke abayikwanisayo baze bazithole ngaleyo ndlela abelungu labamakhampani labo banokokwenza okungaqondanga uma kuyilokho okuthiwo ngama-leadership yebo batsho ukuthi ababuya phandle yibo abamoshayo phakathi la lokhu angikwali ngikubonile lami ngike ngahluphana nabelungu ngendaba zemali zazafikisana enkantolweni uzothola ukuthi abaningi abaphakathi ngama-South Africa but sebesiya ngama-tribe ukuthi i-tribe leyo nje yiyo eningi kakhulu ubona abane-percentage eningi kakhulu bayamosha bamosha okupheleleyo njalo ibona futhi abenza ama-syndicate nalaba bekhaya so ngezinye iindlela bengasigcona sali yebo abanye bethu bayakwenza okungalungako kodwa ayisiqiniso iqiniso ngelokuthi bona uma sebesiya kuma-election bengakhampeni ngabantu baphandle ngoba kuzasuka kubonakale ngamandla laba bantu abalapha eJoburg uma sebethe baqala into yabo kababuyela emuva njalo bayabulala bayachisa labafazi bathola bekhona kule into bekuyenza so uhulumende bemele ukuthi ahlale phansi owekhaya nawalapha emzansi babonisane ngodaba lulungiswe ngokupheleleyo ngoba into yangibona kahle kahle ayingeke iphele kuhle njengobana siya kuyelekshin
aqiniseke umuntu ubelieve gawule doti yomuntu lo ukhuluma irabishi uhle ekhuluma into enukayo decent right kathi sibaba kwaba ukudla abangakwazi ukuthi kuvelwa ukudla okudonethwa ngabanye abantu bedonethele isizwe seZimbabwe kodwa bona bekhona bengurhulumente kungelanto abayenze uhulumente bayenzela abantu beZimbabwe kuphela into abaje ukubatshontshela futhi ekhuluma ukuthi kwaze kwathi nekhuluma into ezingekho lo into ayikhuluma ubelieve gawule ngabomnikezi ithuba kakhulu ngoba into ayikhuluma isisusa ubuhlungu kakhulu abantu bayahlupheka abantu bathule nzima ngendaba zakhulu
ya indaba zamachurchi lezi yahlupha bantu besitudio seven even ebhayibhilini abaprofiti bamanga babe khona but thina siyazikhethela uhambe kumprofiti wamanga ngesikhathi sakhe sokuthi ehambe khonapho bonke abantu abakhona emhlabeni benza izinto ezitshiyeneyo laye enje nalo okhulumayo la uyakwanisa ukwenza izinto zamanga la unje akwanisa ukwenza into zinto zamanga isi so ama-churchi akula ukuthi engavalwa njani nxa kuvalwa ama-churchi isinto sami ivalwe ibhayibhile lo vathi ngupul gagama awathi yena ubhalile ama-cherchi wabe ezigcina asuke unkulunkulu ama-cherchi ngakankulunkulu asuke ka-president okholwayo kakhole lapha akholwa khona unkulunkulu ngiye ehlulelayo not wena umuntu ongo umuntu onje angeke uyehlulele cha
sanibonani basakazi bakastudio 7 likhuluma lo Eric egole South Africa ngiyalibulisa ngithi nomsebenzi lo oyenzayo ngithi phambili ngawo muhle uyabukeka uyasijabulisa ngoba lisenza wonke umuntu azi ukuthi kwenzakalani nasezweni lento ngiyabonga
wasivile ke amazwi abalaleli bethu abathumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 okakathesi ke kasikhangeleni ezinye indaba kuyisiphithiphithi ebandleni eliphikisayo lama-Democrats ngapha kwele Melika phambilini kokhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ngomnyaka ozayo kule malunga adlula amachumi amabili lani azancintisa kukhetho lwama-primaries andivana ozanqoba abhekane lomongameli Donald Trump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni nguye ke sixoxelayo kudaba lolu ke sizwe imbono kamnumzana Raphael Mthombeni.
Angibona ngathi kuthekile kodwa ke ngathi kulungile ngoba i-democracy iyabifuna khona ukuze ukuthi abantu bahlanganise bathi ngoba laba okuhle kwakhona ukuthi ngikhona bezakuya kukhetho olungolwabo lwabo kuthiwa ngama-primaries lana so okutshengisa ukuthi kuzaphuma yedwa khonapho simbone ukuthi ungabi.
Manje ngokubona kwakho ukhona yini othembisayo ukuthi nguye ozaphuma siyabona ukubana lo wayengumsekeli kamongameli owayesekela umnumzana Barack Obama umnumzana Joe Biden la ikhona ungathini wena nxa ubona abakhona labo ukuthi ngubani okhanye ngaba nguye ozancintisana lo Trump.
Ngibona ngathi kuzangena ungathi mutsha kulalo lanxa yena owayesekela engathi ulamandla oqoqa abantu kodwa mbona ngathi ukuhamba kwezinto sokumedlulele kulalaba abatsha abakhona abangenayo abafana lamankazana lamanje.
Ye siyabona ukubana abesifazane bangani banenganyana nxa sikhangele kweminye iminyaka ungathini wena nxa ukhangela inani lapho.
Ngibona ngathi kuyinto enhle kakhulu lokhu ukuthi abesifazane basondele laphana ngoba ungakhangela i-America ibingathi ilizwe elisemuva kwabesifazane ngoba ungakhangela kubo-India sokwabe kwaba lo prime minister ongumama kubo-Britain ongumama kodwa lapha bebengathi abakuvumi kakhulu ukuthi umama laye ulekhanda elicabangayo elingenza izinto eziphumelelayo.
Okokuthi ulakho yini umuntu owesifazane ukuthi simbone ephumelela ngoba kukhethwa?
Ya ngibona ngathi angaba khona nxa kukhangelwa nxa weqoqa kulaba abatsha esingathi thina ngama-millennials laba angahamba khona ngoba labo kabasakhangeli nje ngokukhangela kwabadala bakhangela ukuthi impiko sasa yabo injani. Ngibona ngathi angaba khona njengalo weCalifornia lwana umama obekuthiwa nguHarry. Ya ngibona ngathi angaphatha
kule siphithiphithi siyasibona kodwa ungakuqathanisa lokwekhaya yini?
Ngeke ngikuqathanise lokwekhaya ngoba okwekhaya kuduma ngokuthi kuyasekukhethwe kungakakhethwa asithi thina njengoba kungaba khona bekulaba bakade befuna ukuncintisa laphana ku-presidential kuma-elections ladlulele labo bebebaningi befika kubo-20 khona ngale kodwa ke bekuhle kukhethwe lanxa bekhona uhlubona ukuthi iziphamaso nje kuphela kodwa ke lapha loba bebaningi kuzaphuma oyedwa ozafunwa ngabantu.
Ungathini ngendlela ezisetshenziswayo ukuthi abantu baze babone ukuthi hayi lo nguye esifuna sikhokhele. Nxa ukhangela okwekhaya asiboni kumbe ukuzwa nje ukuthi umkhokheli lo engaba elamacebo bani, kodwa lapha siyabona kuyaphuma egcekeni. Ungathini wena ngakhona?
Lokho mbona ngathi into ehlanzekileyo kakhulu ukuthi abantu batshengise, nxa ngiza kukhokhela mina ngizifake phambili lapha, ngizitshengise ukuthi ngicabanga njani, ngenzani, ngicabangani ngama-issues, izindaba ezize eziphathelane labantu. Kuqakathekile kakhulu lokhu. Okwekhaya mbona ngathi kakufiki khonapho, ngoba loba kungaba ngama-president amabili angafuni ukungqikilana, awafiki ukuthi kuthiwe lokhu anokuthiwe khona, bake baqwaqwazane ngengqondo okuthiwa ngama-debates lokhuyana. So sibonga ukungena nje singananzelelanga, singakwazi ukuthi umuntu ozasikhokhela umuntu onjani, ocabanga njani, ozakwenzani. Lapha bayaphiwa lelo two.
Ngamafitshane ungathini wena ngendlela abantu mathupha abaziphatha ngayo phambilini kokhetho?
Lapha ngibona abantu bengathi bahlanzekile kakhulu nxa kusizwa kukhetho, ngoba abantu bayanelisa ukuthi lo nyaka bavote bengama-Democrats, nomnyaka ozayo bavote bengama-Republicans. Laba ama-Republicans avote engama-Republicans lo nyaka, next year bayiguquka bavote bengokunye. Manje kwekhaya kumele uhlale ulokhu yikho khonoko ukubheka, awula sikhathi sokuthi uthole ithuba lokuthi uzikhethele okufunayo. Donsela khonapho ekutheni nxa uyizano uyizano, nxa uyi-MDC uyi-MDC, nxa uyizaphu uyizaphu. Akula sikhathi sokuthi utshintshe uzize ukuthi ukhangele ukuthi ufunani empilweni yakho ezakwenza uqhubekele kwambili.
Alo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, besixoxa la ecingweni ekhonapha-ke kwele Melika. Kuhlelo lwethu lapho ebesihlaziya udaba lwabaprofita okuthiwa benza izimanga, sigqiba-ke ngengxoxo lonkosazana Dr. Sibanda owenkonzo ye-Prophetic Healing and Deliverance, i-PhD Ministries, ekhokhelwa ngozibiza ngokuthi ngumprofethi uWalter Magaya. Unkosazana Sibanda oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC wakhuluma ezimele le-Studio 7 kanye leminye imisakazo lamaphephandaba esanda kungena kuleli bandla engu-Asha kumbe igosa. Njalo encoma uMagaya kanye lamandla amakha athiwa ayenza izimanga athiwa yi-anointing oil. Ke sizwe ingxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi yena kodwa uthi yena elokhu egcine nko kukholo lwakhe. Asimzweni.
Izizathu zabe ziziningi but ngizakhuluma mina ngezami izizathu engizaziyo. Nxa ngikhangele even kusisekelo sombuso, ukukholwa kuyehlukene, omunye lomunye akholwa ngalokho, omunye akholwe ngalokho, omunye akholwa ngalokho. Sivumelene sibhalisekelo sombuso ukuthi ukukholwa komuntu eZimbabwe, umntwana weZimbabwe nxa ezizwa yena ifuna ukuthi alandele lolu kholo, kukuye and kuyavunyelwa nje kusemthethweni. Ngabona lapho kuqala kuqakathekile ukuthi ngijoyine lelo kholo engihamba kilo, lelo prophetic olule healing olule delivery. Lami ngabona ukuthi lami ngiyayifuna leyo healing, lami ngiyayifuna leyo prophecy, lami ngiyayifuna leyo delivery. Just like everybody else.
Wonke khonokho kokuqambayo akukho yini kumabandla lawana abantu abakhula bewazi kudala, afanana labo London o UCCSA, afana lamasabatha, afana lamaroma.
La amanye ama-church lawa akulaka ukuthi siyawasola. Khonapho lapha engihamba khona, lapha ngithi ngiyathola i-prophecy, ngiyathola i-deliverance, ngiyathola i-healing. Mina ngivele Methodist. Nxa ngikhona khonapho ngiyahlangana leyo Methodist. OweRoma ukhona khonapho, Dutch Reformed ukhona khonapho, bonke babe bekhona besabathini abanye babe bekhona but kulesikhathi lapha abazizwa labo ukuthi ah wathi ngihambe lami ngiyekuzwa le prophetic healing and deliver izikhathi ziyathiyana indlela ezenziwa izinto ziyathiyana kufanana nje lezi gqoko ngeke lokho phela sigqoke igqoko sa 1960 yatshintsha lezi fashion ukuhamba ukuhamba so ukukholwa lokwenza lokwenzakala kwezinto kwehlukene la ufuna ukuthi ulandele okubonayo ukuthi lokhu wathi ngiyenza ngilandele
la uyakusebenzela
ye umuntu nxa ukholwa which means what you believe is what you are going to yikho okuza yenzakala ngoba wena ungakholwa ngakho ngingakholwa ngokuthi mina lapha engikhona ngiyakholwa ngizwa ngikhudumala kuyangihambela ye khonokho engiyabe ngikulandile ngizakuthola ngoba ngiyakholwa I believe in that.
Kulabanye abaprofethi okuthiwa bayavusa abantu abafileyo kulabanye okuthiwa bayenza abangahambiyo behambe lakho konke nje ngokwakho usowakwakubona okunje njalo uyakukhola ukuthi kuyenzakala kuhle kungela kuqilibezela
ngithi mina kuyaqilibezelwa kumbe kaqilibezeli lokho okungaphezu kwamandla ami mina ngithenza kukhuluma ngezimeli njengoba sibanda njengodoka sisibanda mina nxa ngingena echurchi laphana ngiyabe ngisokhuluma loNkulunkulu wami and nxa ngikhuluma loNkulunkulu wami ngiyabe ngikhona ngithi angenzela zona ngesikhathi sonesi ukuthi kuvuswe lo ndifile hayi kungaphezu kwamandla ami mina kuthe nxa kwayenzakala ngingangaze kwenzakhona so ngike ngifakaze into engingayazi.
Hello ke ngunkosazana Dorcas Banda oyibandla le Prophetic Healing and Deliverance PhD Ministries ekhokhelwa umnumzana kumbe umprofita Walter Magaya ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo esigqibela ke uhlelo lwethu lapho kade sihlaziya abaprofita.
Mate, sondela ntokazi ungesabi ntombente izikele ngaphelela sondela ngikukhumba khumbe kancane ungesabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngenza ngikhothakhothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami izikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizengathi lengxenye yami nyomuntu liyaphaphatheka sondela eduze khekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyakhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwengiyele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawe uthole uthando oluqotho iqome ngezingandle ziqonde ngakini.
Kusasa kusena silahlelo kodwa singadibana ke lamhlanje ntambama ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gande. Libe lempela sonto enhle.